Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani izo lukandaba walamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 10 kwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi kazilandelanga inkuthazo yokuthi zingayi emsebenzini izolo, kodwa abaqoqe lokhu kutshengisela bathi kuphumelele.
Be upresident laye lo hulumende wakuzwakale eseguqule eminye imithetho esingakwaziyo ukuthi uqinisile kumbe ubeyiguqulela ukuba i-shutdown ingasayenzakali.
Amakholwa eZimbabwe athandaza phansi kwezihlahla lasemagcekeni kwele South Africa asethwele nzima ngenhlanganiso ye-Operation Dudula ebaxotshayo isithi bayekhulekela emazweni abo.
Njoba bethi bethathela umsebenzi ukuthi sebethathelwa na le ndawo yokuthandaza into yasiyosithe lo thandazayo la kabafuni.
Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin wethule umbiko wakhe izolo embuthanweni wokukhumbula ukunqoba kwelizwe lakhe elakwenza ele Germany kumpi yomhlaba engatshengisi ukwekethisa impi lele Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kazilalelanga inkuthazo yokuthi zingayi emsebenzini izolo, kodwa abaqoqe lokhu kutshengisela bathi kuphumelele. Ezinye zenhlanganiso ebeziqoqa lokhu kutshengisela zithi kuphumelele kakhulu. Inhlanganiso ekhuthaza umbuso okhululekileyo ethi Mphathelu ithi umkhankaso wabo uphumelele. Nangu umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukwephula ubamba zonke wenkampani yezupko evulela amakhombi ukuthi asebenze, kodwa abanye ngabathi ngenxa yokuthi iningi seliphila ngokuzisebenza bekungakhalaleki umsebenzi njengoba bekuzabafaka endlaleni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwobulawayo.
Amabhizimusi amaningi ebevuliwe kobulawayo kuthi amapholisa alihlekana ahlomileyo ebebonakala endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezikolweni eziningi abafundi lababalisi bebengekho. Umongameli weZimbabwe National Students Union iZinasu umnumzana Benon Ncube uthi isimemezelo sabo siphumelele ezikolo ngoba kuvuke kulamapholisa ahlomileyo emakolitshini njalo abayanga esikolo.
So isteyaweley ibiyiplan yokuthi uhulumende asibone asizwe ngoba besibhale incwadi kaningi kaningi kodwa engaphenduli. Ngakho ke sahle sathi stay away ukuthi abone ukuthi siyenelisa ukukwenza lokhu nxa sesicele sacela saswela impendulo. Ngiyatsho nje lamuhla kuvuke kulamapholisa eNational University of Science and Technology NUST, kuvuke kulamapholisa e-University of Zimbabwe, kulamapholisa e-Genoa University of Technology, kulamapholisa e-Bindura University. Ngikhuluma nje lakhathesi amapholisa akhona phakathi okutshengisela ukuthi usezwile izikhalazo zethu. And as far as we are concerned thina njengeZinasu isekuyi-tick entweni zethu ade sizifuna ngoba usezwile sesimele impendulo. Njengoba besitshilo ukuthi u-9 May ilanga lokuqala asolokugcina. So impumelelo esiyifunayo eyokuthi school fees sehliswe, sizitshela ukuthi nxa engazange aphendule ngalokhu kwenzakale lamuhla sizaqhubekela phambili aze aphendule.
Unkosazana Nomqhele Moyo ofunda eNational University of Science and Technology iNUST uthi izifundo zimisiwe lamhlanje.
Umiso wama-lessons mina ngibona kuqondile kakhulu ngoba khathesi imali esizibhadalayo ama-fees lawa vele yimali abazali bethu abangayiholiyo. And so thina khathesi lathi njengama-students vele siyakhalaza ukuthi uhulumende laye abone ukuthi i-fees yethu uyayehlisa ibe yimali e-affordable eneliswa ngabazali bethu. Lathi esiyenelisa ukuthi langaze nxa ungabuzama ukwenza lokhu lalokhu uyakwanisa ukuthi uzibhadalele wena.
Olwela amalungelo oluntu umqondisi wohlelo olwe-this constitution unkosikazi Abigail Mupambi upha umbono wakhe ngokutshengisela kwanamhlanje ngokungayi emsebenzini.
Yes, sibonile sibili ukuthi kade kubiziwe i-stairway kodwa ke i-situation ekhona ngalamhlanje ku-ground sibona ukuthi abantu bazihambele emsebenzini besikhangela nje ama-reports esuka endaweni eziningi ezijiyetshiyeneyo elizweni. Iyananzelela ukuthi abantu bahambile nje emsebenzini njengesukini enguNanzelela ukuthi istay away le kade inga ikhangasela kakhulu online ungananzelela abantu kade beyekhangasela abaningi ama number abo sathola ukuthi ngaba ngaphandle kwelizwe abanye baseGoli amanye ama political leaders njengabo Musi Maimane
enkundleni yabo yebulenjini iTwitter amapolisa achaze ukuba ukutshengisela kwalamuhla akuphumelelanga njalo bakhuthaze abantu ukuba bamangalele abantu abazabanyela udlakela uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zakhe olweZimbabwe Public Service Commission lethule umbiko okhuthaza zonke inkokheli zengatsha lenhlangothi ezichiyeneyo zikahulumende ukuba inanzelele bonke abaze emsebenzini labangabuyanga kuthi abangabuyanga kumele batho isizathu esibangele ukungezi emsebenzini abanye bathi kubenzima kubo ukukhalala umsebenzi ngoba inengi labantu selizisebenza bethi ezikolo ukukhalala umsebenzi kuphumelele ngoba abafundi abanengi abayanga ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Siyabonga Mandlovu. Lokhu sikudaba olufanayo ezikolo lemakolitjini bekubetha umoya ngoba amatitshala lezifundi bengayanga ezikolo. Ugatsha lwezisebenzi zikahulumende lwazise ngempela sonto ukuthi abasebenza kuhulumende abangasoze baye emsebenzini bazajeziswa. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala eATUS umnumzana Themba kuye moyo.
Salibonani balaleli bakaStudio 7 okokuqala sithanda ukuhalalisela izinasu ukwenelisa ukuqoqa ihlanganise abantu abakusuka kundawo ezehlukeneyo ngemsebenzi langokuphila kubancediseni ukuthi bakhankasele ukuphuka kwentengo yempilo iqathaniswa lemholo ecakileyo
manje zizathobani ezibangela ukuthi lithi ukutshengisela lokhu kuphumelele
nxa sikhangela ngendlela okwenzakale ngayo sibona ukuthi emadolobheni amaningi abantu bebengayanga ezindaweni abasebenzela khona singakhangela laba abazisebenzayo ama informal traders abaningi babo baqalisa ukuhamba ezindaweni zabo ngabo 10 esingathi thina kusukisela ekuseni kususela ngabo 6 kusiya chaya u 9 abantu bonke bebethe shut down Zimbabwe emaphandleni nxa sikhangela ezikolo abantu bebehambile kodwa singakhangela ukuthi abafundi bebehambile ezikolo siza khanta bebengafundisi sibuye sikhangela ukuthi abezomthetho esibabiza ngokuthi ngama security boys bebegcwele ezitaradeni kobulawayo leHarare abathola ngamuntu ngezindlela labo yibo abasincedisileyo ukuthi abantu bengabi khona phela ipresence yabo abantu siyayesaba so lamhlabe singabe sabi kodwa sibahloniphile ukuthi nampani obhudi bakhona emgwaqweni thina kasizihlaleleni ekhaya upresidenti laye lohulumende wakuzwakale eseguguqule eminye imithetho esingakwaziyo ukuthi uqinisile kumbe ubeyiguqulela ukuba i-shut down ingasayenzakali kodwa-ke khonokho ukuthi kube lezinkulumo izinasi incedile kakhulu yenze ezinye izinto ade zezingasekho indaba ade zezingasekho kungqoqo yezeikhonomi lakungqoqo yezepolitiki esingathi thina i-current affairs kungqoqo zalamhla kuphendukile kwaqoqwa ngakho khonokhuyana kithi sikukhangela sikubone njengempumelelo sizakhangela okunye futhi lapha Chris Gandu ukuba abantu lamhla benelesile ukuthi bahlangane kudala kwagcina ukuthi abantu abasuka kwindawo ezehlukeneyo ababalisi abe informal traders abasebenza ngapha la ngale babumbane bakhulume ngodaba olufana naye lokhu sikubona kuyikusungula ukukhulula i-social justice okuzasuka lapho kusikhululele le-labor injustice esiyikhangeleyo okokugcina sisiya phambili abantu sesitshengisile amandla ethu ukuthi silawo ziningi izinto ezisihluphayo ngithanda ukuthi abantu sikhuthazane ukuthi asiyo ndaba ye-education kuphela ele nkinga zikhona ezinye indawo eziningi okule nkinga khona nansi indlela sesiyibonile sizananzelela lokuthi i-social media isincedisile kodwa sesifuna ukubuyela kuleziyana indlela zethu zakudala esasizisebenzisa ukuthi kusetshenziswa ama-flyers kusetshenziswe lokhu lalokhuyani ukwenzela ukuthi nxa sibuthane sonke silolwazi hayi sithi sonke singena kuTwitter sithi sonke singena kuFacebook sithi sonke singena kuWhatsApp kodwa lama flyers sisibona ukuthi kuqhakathekile ukuthi siwayenze singabuyela kuleyana indlela akukho okungasehlula sihlangene kumzabalazo sizawuphumelela
leso ke isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eATUS umnumzana Themba kuye moyo akholwa eZimbabwe athandaza phansi kwezihlahla lasemagcekeni kwele South Africa asethwele nzima ngenhlanganiso ye Operation Dudula ebaxotshayo isithi bayokhulekela elizweni labo. Kule mithetho emitsha ethi abantu abasamelanga bethandazele lapho okungela zindlu zokukhulekela khona. Inhlanganiso ye Operation Dudula ihle yathola igunya lokuhlukuluza izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezokholo lwesipostoli. Abanye abathandazela phansi kwezihlahla batshelela umsakazo ukuthi ngokoma kwempilo babona kuqakathekile ukuguqa phansi ngamadolo bathandaze. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jesus Manampofu.
Enkuzile andoldaba lokunye ngubonileyo ukuthi iliqiniso lelo abantu Operation Dudula bangenile nje kwezindawo lapho kuthandazelwa khona. Bathola abantu bethandaza bamisa lowo msebenzi wokuthandaza bathi kube kumele le bayithandazela besekhaya kweleZimbabwe. So kukhanya ngathi vele into ekhona ukuthi akusafunakali umuntu waseZimbabwe noma engabe esenzana, ngabe ukuthandaza, ngabe ukusebenza, ngabe ezenzela ibusiness lakhe noma kungaba nje kuyini abekwenza as long as kule nto ayenzayo lapha akasafunakali. So ke besicawa ukuthi mhlambe indaba ephela kundaba zomsebenzi ukuthi akubathathe umsebenzi pho njengoba bebethi bethathele umsebenzi ukuthi sebethathelwa nale ndawo yokuthandaza njengoba sebesithi lo thandazayo la kabafuni. So isimanga leso esisenzakala futhi ngusathane usathana ngathi uselibambili ilizwe leli straightaway ma abantu sibeze kwalelwa ukuthandazwa kuthiwa kuhamba ithandazela endaweni ethile. Right, so sebeyithathelwa naye indawo yokuthandaza ngoba umbuzo omkhulu uthi okay, mase sithi abantu bangathandazi sebeyithathele naye indawo yokuthandaza kunzima kule lizwe lelo kwamanje.
Manje abantu bona labo abayaliswayo bazayekela yini?
Abantu angeke bayeke ukuthandaza kuthi ke unless ma kungabe lodlakela olukhulu bazoyeka ukuthandaza kodwa kwamanje basathandaza bakhona ezindaweni zalo abade bethandazela khona. Ngingazi kuleyo ndawo lapho embone khona amapicture evela bebabuthanisile ngoba bathole bethandaza bababuthanise. Wena ufana lothiwa ngihlahla lo le team yakhe lo bafike babuthanise babayekelisa ukuthandaza. So angazi ukuthi kwamanje kuleso sigaba lesede bekhona basathandazana kodwa kwezindawo njengalapha ePretoria lapha ngiyababona nje bayathandaza noma yababona nje esidleleni lapha basigqokile impahla zabo. Kodwa ke uthi uhulumeni weSafrika uyajengisa ukuthi usehlulekile ukukontrola ilizwe, umthetho awusekho. Ma lo muntu othandaza sezeharaswa ngale ndlela akuyisimanga esikhulu. Ikho nje abanye abantu besithi i-Operation Dudula le yinto yehulumente, abantu labana ngabazenzela into lana ngalabo kuthiwa yinto kuthiwa bazenzela yena ngangomthetho sowababamba. So kutsho ukuthi ngabantu abasponswa yi-government iphakathi kwalokho ukuvalela abantu abathandazayo siyo into engasebenza le. USathane uphezu kwabo kodwa ke uNkulunkulu uzongenela.
Bona bebaningi yini abantu abayenza khona lokhu khona ngapho eSouth Africa njalo ubona ungani kuyini ukubafuqa ukuthi benze khona lokhu?
Abantu banengi kakhulu abathandazayo kakhulu ngabantu basekhaya khona ngoba into enje eyayisuka imali semina ukuthi ungafika nje endaweni encane nje elingana le ground yebhora uthole kulamaqembu ayi-3 noma ayi-4 ethathandaza wonke la maqembu bagqoka impahla ezifanayo kodwa abatshengisa ma ukhangele kwenza kwabo batshengisa ukuthi ngabantu abangathi kabazwanandi bona kodwa futhi ngoba lekulwana lomfundisi laba nofundisi babo kodwa ngathi bahlezi ngathi bafuthumayela labana benza okwabo labana benza okwabo baningi abantu laba bakhona sibili kodwa angazi ukuthi bazokuyeka nalo. Ngicabanga ukuthi sazi ukuthi khona isizathu esingaba isibandakanye sibe singatsho ukuthi why bethandazela kule lizwe isiphi angisizwisisi lami kodwa ke mhlawumbe banaso sona isizathu esenza beza lapha. Okunye kubayona ukuthi kulezihlobo zalabo bantu ezisebenza la abanye balabo bantu futhi abathandazayo basebenza la so kakhulu babonakala ngama-weekend from Saturday nangesani futhi phakathi kweviki ngabantu abasebenzayo mhlawumbe yikho kwenza babonakale nje bengathi bathandazela lapha njalo bebaningi. At the same time lemuli zabo zilapha futhi so yikho kwenzakalayo lokho kodwa ke hayi umthetho nje umele ngawo uyasebenza kodwa umthetho awusekho kunzima kuleli lizwe kwamanje. Asazi mbebe kuzophelela kupho indawo bakhona bebazoyeka babuyele ekhaya or bazothini asazi uzobonakala lokho ngokuhamba kwesikhathi.
Umnumzana Cassius Jesus Manampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePretoria.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Did you see the news? Did you see the news? intatheli zindaba ezimbili zenhlanganiso ye-Alpha Media eyiyo umholi we-Newsday ezabotshwa edolobheni leChitungwiza ngomgqibelo zibhala ngokhetho lwe-by-election esigabeni lesi zize zakhululwa izolo ebusuku. UBlessed Mhlanga loTshengeto Chidi betheswa icala lokuthatha imfanekiso duzane lalapho ukuvotelwa khona. Baphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso se-$20,000 ngamunye. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi kulosakhulayo eleminyaka yokuzalwa eyisikhombisa 7 otshaywe ngengodo lenswazi waze wafa ngabanye bakhe abathathu abaleminyaka yokuzalwa eyi-9, 10, ne-11. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp. Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli imilayezo yenu ibe mfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala eminengi. Siyabonga.
Lichona njani balaleli baka Studio 7, lichona njani okhuluma nje ngoBarnabas, lichona njani bantu bakaNkulunkulu balaleli baka Studio 7. Hayi, siyambona ujaha uyathatha, kodwa ke ethatha ujaha silomlando thina malunga ama supporters ukuthi ujaha akhuselwe. Abantu babhalise amavoti ngobuningi, abantu asambeni siyobhalisa ukuvota ngobuningi ukuze kuthi iphupho leZimbabwe entsha lifezeke libonakale. Asihambeni indi bantu bakithi siyovota la, even lathi esemazweni, ngikhuluma ngase-South Africa, lathi esisemazweni asizameni ukuthi siphakamise inyawo siye ekhaya siyelungisa izinto, singakhangeleli ukuthi kumele silungiselwe ngabantu abasekhaya bese siyababhlema sithi bavote kabi. Kanti thina sizoze sivote nina? Sihambeni nini siyovota 2023, iTriple C ingene, uPresident Nelson Chamisa ahlangene, sibonile bakithi imicimbi yonke ayihambayo ukuthi hayi imicimbi kaPresident. Ngakho ngaleyo ndlela ngizama ukucela wonke amaZimbabweni akuzindawo ngezindawo ukuthi singabophaphatheka, sibaleke siye kwezindawo, siye emkomanye amazwe, sichiya ilizwe lethu lingalungiswanga. Kanti ke vele yena ozalungisa leli lizwe ngubani? Yithe sikwaphandle, singaphandle kwamanye amazwe, sidubeka. Belikhangele indaba ka-Elvis Nyati elokhu nanamhlanje ilokhu iphenqwaphenqwa, ibekwa ngale langale, tshelwa amanga ukuthi abantu sebebotshiwe, kwathini kwathini. Konke lokhu ngenxa yokuthi vele abakhokeli kasilabo, ngoba aluba abakhokeli silabo aluba indaba ka-Elvis lesiphushile. So ngakho ke mina bakithi ngicela wonke amaZimbabweni akuzindawo ngezindawo, asiphumeni, asihambenini siyorejistara ukuvota, asiphumenini siyezama, singazami lakhona bakithi, asiphumenini ngo-2020 sizinikele siyozama ukulungisa ilizwe lethu. Khathele ngabo South Africa abatshona betshisa abantu bakithi, tshaya abantu bakithi, ilungelo labo liyephula e-South Africa. Kuningi okwenzakalayo e-South Africa esingathi nxa singabe sikubeka egcekeni abantu bangayizondi i-South Africa. Abantu bagcwele indawo zonke kuboBotswana ngento efana nayo bayahlukunyezwa, abantu bagcwele ku-UK lakwamanye amazwe angaphetheya kolwandle, abantu bakithi bathwele nzima. Uloku kubunzima lobo, kambe ngiyalibuza, siyazibuza, kumele sizibuze ukuthi kambe ngubani ongakhipha abantu phakathi kwalobu bunzima? Ngubani ongasikhipha? NguNelson Chamisa, uPresident we-Triple C, encedisana nathi bantu. Asitshintsheni iZimbabwe, sindawonye iZimbabwe izoyitshintsha. Ngiyalincenga abantu bakithi, your vote is important, your vote can change people's lives. Asihambenini siyovota.
Amatshona kuStudio 7, sanibonani basakazi bakaStudio 7 lonke, ngilithanda lonke ngezindaba elisisakazela zona ezimnandi. Konke indlela elisebenza ngayo kithi inhle kakhulu, siyezwa indawo zonke zelizwe lomhlaba wonke okwenzakalayo. Lisakaza mnandi kwaStudio 7. Linjandani balaleli bakaStudio 7? Sibonga indlela eliphathisa ngayo iningi lenu, sibonisa njalo laba abathukuthelayo abathukayo. Hayi bakwethu, mayuyu, ipolitics singayibambi ngokuthukana. ukuthi ubani ukulelana ibandla unjani njani naye. Asikhangeleni ipolitics enhle elombuso omuhle, ipolitics ekhangelwe ngabantu yoncindezelwa, hayi nxa wena ukho napho lapho khona uright, kodwa uzibuze ukuthi vele ibandla lakho lisekelayo liluncedo bani ebantwini, ufuna abantu balivotele liloncedo bani eselike lalwenza ebantwini. Thina sikhangela nje ukuthi akulalutho olukhona la, abantu bathwele nzima, ilizwe nxa lingelamali yakakulampilo. Esikukhangeleyo yimali, selingenile o-coalition bangenile baba lama-MPs wathi no-minister, phela i-coalition i-citizen coalition for change libizwe elitsha, but iparty iparty endala yiyo phela i-MDC alliance, bangena kudala kuhulumende yona leyi, but kakulalutho abalubisileyo oluhle singalubala sithi kula nakudla. Abantu bayadubeka, izisebenzi kahulumende ziyahlupheka, ziyahlupheka, kaziholi lutho. Wala abahola imali yangikhona nje akuyindawo, silamapholisa esigaba asebenza liphuma lize liyetshoni la abaholi lutho, ngitsho isenti madoda, kodwa besisebenzela impahla zethu zigcinakele, uyesatshwa bona, uhlonitshwa bona. Ulinyazelwe umuntu uye enkayi, uye etsholotshe, uye eplumtree, kuthiwa hamba kumpholisa wesigaba, kuthiwe sutyontshelwe ubhala incwadi hambeni kumpholisa wesigaba, kuretshi umntwana bhala incwadi enkambeni hambeni kumpholisa wesigaba. So singawukhangela wona la mapholisa asebenza nzima kaholi, kodwa igolide liyagetshwa, izihlahla ziyaganyelwa, inyamazana ziyathengiswa, kanti imali yakhona idliwa ngobani? Amasobhuku amaningi kaholi, amaningi amasobhuku kaholi asebenza mahara. Kathi esikuza nje zwezo zombangazo kuza ama-election, ngosobhuku ababe sebesenza okhomisa, sicela abantu yesobhuku, sicela abantu umnikani usobhuku yena lo kaholi lutho, kuyimali wangikhona kubhadala esikufisa abaholayo. Iningi vele abazuza isenti, but likhangeleyo ukuthi umbuso onjani yona lo. Hatshi kuthiwa siyacela imali e-America, ama-Americans wayenza sidubeke, so lama-British ilizwe leli lakholonizwa ama-British, so yiwasenza sidubeke, sifakele ama-sanctions. So asikhayeleni ibandla ezasenza sibe le mali.
Basakazi bakastudio seven nelisilethela indaba ezingakhethi hlangothi linjani lonke ngamile Nkomo labo Gibbs Dube labo Sithandekile Mhlanga labo Anastasia Ndlovu lonke nje lizwakale nje libingeleliwe lonke, nesithi hayi thina siyaphila ngapha siyabonga lina elisilethela indaba ezingakhethi hlangothi. So lami ngithi hayi mphawula kancane ngikhulumela bafowethu lapha, hayi bafowethu lonke nje elisekhona lapha, nanti i-CCC ibandla elitsha elihle eliyelo amayelo bhoni, singeneni kumayelo, asingeneni kuyelo, asingeneni kuyelo, asingeneni ku-CCC. Mina ngu-advocate nesentshamisa eza sikhulule khulula elizweni. Njalo bafowethu ontanga, cela lihambele register kuze sibone ukuthi siyangaphi 2023. Siyacela mpela lihambele register ngobuningi bafowethu lonke nje lani badala, siyalicela ukuthi libuye elingumadiaspora libuye 2023 lizovota. Siyalicela libe lu-register livote lonke likumadiaspora libe lizovota ukuze lizwe leZimbabwe likhululeke libe right. Kathesi yabona ukuthi abantu bayahlukumezeka ezindaweni kwaphandle kwelizwe, ngaphi ngaphi, ngezindawo ngezindawo. So besicela ukuthi bantu buyanini lizolungisa ilizwe leni. Ukhulumayo uRain Chuma, ngikhuluma nje ngisemadogoni esigabeni sikaBhango, umlisa ngumatenga. Hayi ngiyabonga kakhulu, ngicela ukuthi i-audio leyi ingene noma ngaphi.
Kwezemelika, umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin wethule umbiko wakhe embuthaneni wokukhumbula ukunqoba kwelizwe lakhe elakwenza eleGermany kumpi yomhlaba iWorld War II, engatshengisi ukwekethisa impi lele Ukraine. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngumbuza ukuthi amazwi kaPutin uwazwe njani, njengoba abanye bebecabanga ukuthi uzethula amazwi okutshela umhlaba ukuthi usezasebenzisa izikhali zembubhiso ama-nuclear weapons.
Baba Kandi, ngimlalele sibidi kuhlela mlapha
President Putin lo weRussia. Njengoba sichuthi umbiko wakhe awusazange ube njengalokho obekhangelelwe ukuthi uzakukhuluma kumbe uzakutsho maqondana lempi ye-Ukraine. Ngibona ngathi kulezinto ezithize ezingazange zihambe kuhle kuhlangothi lweRussia ekulweni impilo yase-Ukraine. Njengoba ngengatsho lapho ngaphambili ukuthi nxa babekhangela ngathi bazabhoda baye e-West njengokuthi e-Cholocho bese bebuya baqume beqonda eMtar bahle bathathe ilizwe lonke. Kodwa akusangizange kwenzakale njengokulungisa kwabo. Uyakhumbula etshintshatshintsha ama-general amanye ama-general kuyezwakala kuthiwa adutshulwa khonapha e-Ukraine betshaywa ngama-snipers. So kungathi kuhamba kakuhle lakhathesi kuyaluyiwa kodwa-ke ukulokwa khona sekungathi akusaqedakali ukuthi kumbe uyaluwina kumbe uyathini esekungathi kuyakhanya ukuthi ufuna ukuthatha uhlangothi lolo luse-East ukuthi kube yindawo athi uyiwinile kodwa ukuthi awinile izwe lonke hhayi kungathi kuyehlula yikho elokhu ephonge ujikijela kuphela izikhali ezinkulu echaya lapha lalapha yikho engubonayo khonapha espeechini sakhe uPutin.
Khona ungathi impilo ihamba njani kakhulu nxa sikhangela ukubana sokule nyanga phose ezintathu kulwiwa kungakhanya ukuthi leRussia kade lisesatshwa ukuthi lilamandla kakhulu lingaba selithumbile ilizwe lonke ngesikhathi lesi. Kuyini okungakusenzakala? Singabona yini evuma ukuthi unqotshiwe empini umongameli weleRussia?
Hayi, njengoba sitsho ukuthi nxa ukhangele iRussia njengobukhulu be-army yakhona, i-equipment abalayo, izikhali abalazo, kungathi akuhambakako, kungathi ukutshaya kwakhona akutshayeki kuhle njengalokhu ababe kade bekucabanga. Ngiyabona mbona ngathi babengathi bayangena ngesidumo base befika bengathi bayatshaywa kakhulu ikakhulu emabrijini lapho. Mbona ngathi lamabutho e-Ukraine asuka abacathamela isigorilla abachaya bengananzeleli ukuthi bayachaya. Then ke base bengathi bayaphambana ukuthi benze njani ngoba okukhulu ukuthi bachaye into abayibona. Nxa bechaya into abangayiboniyo kufana nalokuchaya nje umoya. So lapha eqinisweni kuyikuthi angiboni ukuthi impi yakhona izaphela masinyane. Uzahlala elokhu echaya nje njalo lokuthi declare ceasefire hayi ngamboni. Engxenye angavumela kusiya nesikhathi ukuthi kube le nkulumo ezithile ezokuthi kukhulunyiswane ukwenzela ukuthi kumiswe impilo. Kodwa-ke okwakhathesi ungathi uyangekile kakhulu uPutin mbijana ngoba nxa ubulalela ispeech sakhe sezulu ubengathi ubuyele emuva kakhulu ku-World War II ukuthi khona hayi livikela ilizwe lenu livikela inotho yenu livikela lokhu kodwa ekhuluma ngento eyenzakala kathesi angazi njalo kodwa-ke mbona ngathi kumkhathaza.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kwele Melika. Bakwethu, isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi kazilalelanga inkuthazo yokuthi zingayi emsebenzini izolo kodwa abaqoqe lokhu kutshengisela bathi kuphumele lele. Amakholwa eZimbabwe athandaza phansi kwezihlahla lasemagcekeni akwele South Africa asethwele nzima ngenhlanganiso ye-Operation Dudula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.